Siyalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 kuNhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kusangantsina makhanda just friends so mighty. Lalwabuye lombono wakhe in God with 26 ethi lo usiphambanisa ngaphi lo usiphambanisa ngaphi maybe zombe something will come out.
Ukucubungula okwenziwe iziphathamandla kuhulumente kuveza ukuthi impumela yemhloliso yezifundo ze-O-Level olotshwe enyakenye ibe lezifundi ezinenganyana eziphumeleleyo nxa kuqathaniswa le mpumela yomnyaka ka-2013. Elinye lamabhanga amakhulu emhlabeni jikelele ele HSBC libikwa lithole inzuzo enkulu ngokusebenzelana lezinye izikhulu zakwele Zimbabwe eminyakeni eyisikhombisa edluleyo. Abantu abaningi bathi sebehlalela evalweni ngezulu elinango laka njalo eselibangele umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukucubungula okwenziwe isiphathamandla kuhulumente kuveza ukuthi impumela yemihloliso yezifundo ze-O-Level olotshwe enyakenye ibe lezifundi ezinenganyana eziphumeleleyo nxa kuqathaniswa le mpumela yomnyaka ka-2013. Umqondisi wezimseko umnumzana Isao Nantara wazise ngolwesihlanu ukuthi limpumela izatholakala ezikolo kusukela kusasa. Wengeze wathi ukuvezwa ngensitha kwamaphepha emihloliso ingakalotshwa ezifundweni zesamu lesingisi akuzange kubangele ukupasa kwabantwana lokhu. Ukucubungula lokhu kuvezwe njalo ukuthi kulabantwana abangafanana abaningi abaphumeleleyo okwedlula amantombazana ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10%. Njengenhlala yenza isigaba seMathebeleland esibalisa kobulawayo yikho okube labantwana abaningi abangenzanga kuhle ezifundweni zabo. UChris Kando Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezemfundo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo othi isigaba seMathebeleland kumfanele sithole impahla yokufundisa eneleyo lamatitshala alolwazi lomsebenzi ukuze abantwana benze ngcono ezifundweni zabo.
Sisendiyazi into khuluma ngayo mnyaka yonke year in year out ngamaresults ephuma kuyafana noChris 7 lofumfo every year iMathebeleland South number last iMathebeleland looking second last kumbe lokhu ezishintshana and we have tried to raise questions ukuthi kanti where are we going wrong and it looks like ilapho esikhonkotha khona akuzwakali ukukhonkotha kwethu. We realize ukuthi one iMathebeleland isesele ezikolo abantwana abahamba ama-10 kilometers 15 kilometers besiye esikolo. We discovered ukuthi amatitsha ngokwawo asila ticket number of ama-unfaith. So akula ngendlela lapho esingathina sisaphumelela khona under those circumstances. Then bese sisela ukuthi asihlanganeni besikhulumisana nani. It looks like i-attitude generally ku-region towards education ingemuva. Akhangela like i-monitoring. Ibona e-monitoring i-education is their priority bayifaka phezulu. Akula nto abakhuluma ngayo bengakhuluma ngayo education. Inemathebeleland ngakheso ngathatha i-MP afika abuthelela abantu ukuthi kasikhulumeni. Uzeza abantu bekhuluma ngenhlanyelo, abantu bekhuluma ngamadibha, abantu bakhuluma ngemgwaqo lani lani ukuthi i-hard ukuthi bekhulume ngezikolo awungeke ubathole izuzo bekhuluma ngezikolo. Ukhathana kithi so i-attitude yethu as a region towards education needs to be lifted.
Kanti pho nxa kungakhulunywa kuyini okungakhulunywa ngakho sibini?
I think mina I made a personal call ukuthi I think let's raise gathering. This is a problem manje generally wide sonke ama stakeholders afuna wonke angaba khona. Wonke ama stakeholders esingaba lawo sidinga be ministry, education, other ministries, welfare and like just sangantsina makhanda just brainstorm widely. Lalwabuye lombono wakhe in God with 26 ethi lo usiphambanisa ngaphi lo usiphambanisa ngaphi maybe zombe something will come out.
Lo mnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezemfundo obekhuluma icingweni le Studio 7 eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Elinye lamabhanga amakhulu emhlabeni jikelele ele HSBC libikwa lithole inzuzo enkulu ngokusebenzelana lezinye zezizalwane zeZimbabwe ezinothileyo eminyakeni eyisikhombisa edluleyo, okugcine kusengeza inhlupho zenotho ezivele bezibhekane laleli lizwe. Lokhu kusengwalweni ezisezandleni zomsakazo weStudio 7. Ingwalo lezi ezitholwe liphephandaba lakwe France ele Le Monde, lenkampani yentathela izindaba ze-International Consortium of Investigative Journalists, zikhangela obekusenzakala phakathi komnyaka ka-2007 kuma-accounts abantu lamankampani phose abangamakhulu amabili, i-198, alobudlelwano lezizalwane zeZimbabwe loba abahlala kulelo lizwe, abiza izigidi phose ezingamakhulu amathathu zamadola, i-$272 million. Imbali yama-accounts la iveza ukuba ibhanga le-HSBC phakathi komnyaka ka-2006 lo-2007 lenelisa ukuphatha amabhiliyoni edlula kancane alikhulu amadola, i-$102 billion, eyayigciniswa ngabantu lamankampani emazweni edlula alikhulu emhlabeni jikelele. La agoqela eleZimbabwe. Ingcwethi emsebenzini wezamabhanga zithi ukusebenza kohlangothi lwebhanga le-HSBC kwele-Switzerland kuveza ukuthi eminye yemisebenzi yaleli bhanga ingaba isephula imithetho, ikakhulu ngokufihla izigidi lezigidi zamadola ukuze abanikazi bengazihlawuleli imithelo emazweni ehlukeneyo omhlaba. Abakhokhelayo kulolu luhlu lwabagqila amazwe abo ngokungabhadali imithelo eZimbabwe bagoqela abezombusazwe, odokotela, abaneni bhizimusi, abalimi, abezemidlalo labanye abesifazana abangaphansi kwesihloko sokuthi ngamakhosikazi angasebenziyo. Ekukhangeliseni sizaqhubeka njalo ekukhangelisiseni abesifazana laba, ufumana ukuthi laba ngabesifazana abangabaqondisi bamankampani amakhulu kanye lawo inhlanganiso zezimali ama-trust. Abezombusazwe bakwele Zimbabwe bagoqela owake waba yisiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Guy Clement Georgias, umnikazi wenkampani ye-Trinity Engineering owayeyisiphathamandla sebutho engowezanu PF, njalo u-A. Marshall Josiah Tungamirai, umdlali we-cricket uStuart David Robertson, umnini mabhizinisi uMnumzana Frederick Mutanda ongumgcinisihlalo wenkampani ye-Caps Holdings kanye lemuli yakuPatel.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezibiza ngokuthi iBhethi likaZulu ithi sizaqhuba imithandazo yayo eyokukhumbula ababhubha ngesehlakalo seGugurawundi emaphandleni, njengoba uhulumende ehlezi echitha-chitha imizamo yabo yokwenza lomsebenzi kobulawayo minyaka yonke. Ngakho isiza kuya yenzela emaphandleni. Amapholisa abikwa ivimbe umhlangano okwakufanele uqhutshelwe eStanley Hall eMakhokhoba ngenyanga edluleyo ngokuxotsha abantu ababesiza kuwo langokuvala lindawo ngoba esithi imihlangano efana lale ingabangela udlakela. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe ithi abantu abangafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000, babulawa ezigabeni zeMathebeleland leMidlands, ilizwe lisanda ukuthatha uzibuse. Bebulawa libutho likahulumende le-5th Brigade elalisithi lidinga abahlamuki kulezi zigaba. Isiphathamandla senhlanganiso yeBhethi likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi inhlanganiso yakhe isilungiselela ukuthi ikhweze udaba lokuvinjelwa ukuqhuba lomthandazo emthethwandaba ophezulu oye-High Court kuyona le iviki.
Sifuna umthethwandaba wenze amaphoyisa ukuthi angasiphambanisi lapho sisiba lenhlelo zethu, imikhuleko lokuthi sixoxisane ngombhuqazo. So sifuna inkundla batshele amapholisa ukubana kasifuni ukuthi bebuye besiphazamise kunhlelo zethu.
Uhulumende uhlezi echitha-chitha imihlangano yenu, njalo lakathe sikwenzakele. Kwakulabantu abaningi yini ababuyayo, njalo baya bengobani, kusenziwani?
Kwakubuye abantu abaningi ababobulawayo aba survivayo labatsha ngoba yifanele ukuthi kule gap
itseliza nalisenza imbuthano le emaphandleni kungani lisenze njalo
ngabe kwahlala kuyisizo sethu soke emaphandleni uzatholana ukuthi kakhulu kakhulu umbhoxazo wenzakale emaphandleni so siyabe siya kuwo ama direct victims awumbhoxazo ukuze sibe kwazi ukuthi sixoxisane labo abantu bengakwanisa ukuthi beqoxe imimoya yabo iyakhululeka
ngoba lisehluleka ukuthi imihlangano le liyenza emadolobheni kumbe lalivelele kuhlelile ukuthi liye lakho emaphandleni
vele sasikuhlelile ukubana sizayenza koBulawayo ngoba koBulawayo sijayele ukuthi kuyi-main event yomnyaka ukuthi ngoba abantu abaningi abavela endaweni ezijiyeneyo bakoBulawayo kodwa bese sithi ngemva kwalokho sifuna nje ukuthi sikhambele indawo zonke ezinjani ezingabe zilama-victim
liyalukhwezane nemthethwandaba njalo likhayele ukuthi isinqumo senzweni
isinqumo besikhayele ukuthi senzakale masinyane ukuthi enti kungaphela yonke into singahamba iviki yona le ingakapheli
emaphandleni likhangele ziphi izigaba
emaphandleni kule ndawo esesikhulume labahlali balezo ndawo esizahamba khona sikhangelele ukuhamba nje singathi indawo zonke ezaphazamisekayo esizazenelisa
yimthandazo kuphela njalo ibanceda ngani abantu abangabe bekhangelelwe ukuthi kukhona okuzayenziwa athi ukuzwa ingani bavuswa nje amanxeba
umbuzo wakho ngiyawujabulela vele lapho abantu behlangene kuyaphuma okunye ukuthi singenzani njani so lathi singafika kubo sixoxisane labo nabo bayatsha bakufunayo lasithi sesithe kufuqeni kwethu sikwathi izakhamizi zikhangelele lokho so sesikwazi ukuthi sisebenza siqonde nga
lo mnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye ibhetshu likaZulu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuqonga kwenani labantu ababulawayo ngumbane ngalesi sikhathi izulu lisina elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria abe Boko Haram babikwa behlasele enye ijele kwele Niger kodwa ibutho lakwele Niger lilwise kanzima ukuvikela idolobho lalo le Difa. Akaziwa kodwa inani labantu abafileyo loba abalimeleyo kulesi sehlakalo. Abantu abalichumi lanhlanu babikwa befile kuhlaselweni okwenziwe idolobho leKhandamiya eliduzane lesigodlo se-Iraqi Baghdad ngamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo awesishayithi namhlanje. Ukuziphetha eza kwamanye amazwe umkhokheli wale German uChancellor Angela Merkel ukhangelelwe ukufika namhlanje eWashington DC ukuzohlangana lomongameli Barack Obama ukuze bahluze udaba lokulwisana okuse-Ukraine phakathi kwemizamo eyenziwa ngamazwe ambalwa omhlaba ukuzama ukuqeda lokho kulwisana. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi kumele uhulumende akubeke sobala ukuthi ilizwe lisebenzisa imali enganani njalo lizatholani kulandela ukuhambisa ihlekana lebutho lomvikela elizweni le-Equatorial Guinea. Abakhulumele Studio 7 abagoqela umnumzana Charles Mutsekwa owayengomunye wabaphathintambo ababebona ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulo hulumende womanyano bathi akukhanyi ukuthi ilizwe lisebenzisa malini okwamanje njalo lizatholani ekuhambiseni amasosha alam. Umnumzana Mutsekwa uthi kuyamangalisa ukuthi balutshwana abantu abakwazi ukuthi kwahanjiswa amasosha amaningi nganani kulelo lizwe ukuthi ayivikela iziphathamandla zenguqu lezombusazwe kumgcini kumncintiswano we-African Cup of Nations ophele izolo. Umphathintambo wezomvikela welizwe umnumzana Sydney Sekera Mai usanda kutshela idale lephalamende ukuthi ilizwe lahambisa amabutho kwele Equatorial Guinea kulandela isicelo esenziwa ilelo lizwe. Kodwa kachongo ukuthi kuhambiswa amasosha anganani njalo lokuthi ilizwe lizatholani kulokhu. sizame ukuthola kumakhale kukhwini lamhla kodwa kase saphumelanga lelanga inxa yokuthi ube ngaphendula ucingo lwakhe. Umnumzana Roger Mthethwa owaye kubutho leZimbabwe walwa eDemocratic Republic of Congo lapho ilizwe elahambisa khona ibutho lokuvikela uhulumende uthi ilizwe kalisoze lithole lutho ngokuhambisa ibutho elizweni lelo.
Into engiyaziyo baba Dube ukuthi imali yangikhona iyasosa kumakhofa zikahulumende. Ukuthi isoswa ngaphi kumbe kuvunyelwane njani angilasiqiniseko sangikhona. Ngikhumbula thina siyi-DRC ngesikhathi ilizwe lingazathi liyatshona laphana economically. Imali yangikhona yayingazathi ayibhajethwanga. Kwaphongwenziwa nje for international relations hulumende. Kakhulu abantu ababhenefithanga bona. Kwakusenziwa i-program eplaniwe from above.
Mhm. So ke nxa usukhangele ubonazani imali nxa uyibamba ulisoja ukhona ngale uyayiphiwa khonapho kumbe uyayimelela uzoyithola ekhaya njalo bathi imali leyo ingena njani kuhulumende ithathwa mbani kuhamba njani kona?
Kuthi ithathwa mbani angazi exactly kodwa ekuqaleni thina siyile sasiyibamba ngezandla ingama-USA kusaholwa khona izimdola babona ukuthi imali iyaphuma elizweni basebethi siyifake kwakuthiwa i-First Bank kwakuyi-First Bank yala kwenzeka ukuthi imali yangikhona ibe sekhaya sengikhohliwe ukuthi i-First Bank yayingabani.
Ye mase sikhangela-ke ukuhanjiswa kwamasosha lawa ahanjiswe khona ngale e-Equatorial Guinea bakhona bathi awuhanjwanga kuhle kodwa-ke wena ngombono wakho ubona ngazani kambe kuyanceda yini ilizwe leZimbabwe?
Hhayi lizwa kulincedi ngitsho into ekhona nje ukuthi iZimbabwe anti iyathanda nje ukuthi izimisamise ibilokhu ivuka kuphela lanxa umkhono womu ungayisupport ukuthi yenze njalo kodwa yona abanika abarana ilizwe bona abasikhokhelayo bayafuna ukuthi iZimbabwe i-public relations yayo khanya ngazathi ilizwe eliqinileyo kukanti-ke ngapha ekhaya kuyayilimaza kakhulu kumkhono.
So ke ubona ngazani singathi-ke ilizwe alisoze lithole lutho ngakhona okho kwenzakalayo?
Amboni lutho ngaphandle nje kwe-publicity stunt lama-individuals wona la ahambileyo amasotha yewo ahamba ngagena at individual level kodwa as far as ilizwe is concerned ngaphandle nje ukuthi libonakalanga zathi ilizwe eliloncedo thina ubuhlungu obusekhaya siyabazi ukuthi asila lutho siyazimisamisa nje ebantwini ukuthi bebona ngazathi ilizwe iZimbabwe is playing a role in international affairs.
Lo ngumnumzana Roger Mthethwa owayekubutho lelizwe njalo walwa e-DRC ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 esembabane eSwaziland. Abantu abaningi bathi sebehlalela evalweni ngezulu elina ngolaka njalo eselibangele umonakalo omkhulu endaweni ezichiyeneyo zelizwe. Ebikita kulomuzi ochawe ngumbane ngeviki edluleyo kwafa abantu abayisikhombisa. Echolocho khona umsakazo weRadio Dalo ukuthi izakhamizi sezivize inyanga ukuze zingenele kulandele ukuchaywa kwezifuyo kanye lezikolo ezimbili. Kwamadlambozi kulomuzi ochawe ngumbane ngeviki edluleyo kwafa lezifuyo. Isiphathamandla sogatsha olubona ngezomkhathi umnumzana Thicha Wona Zinyemba utshele iStudio 7 ukuthi kunengi abantu abangakwenza ukuzivikela engozini yombane okugoqela ukuthi akumelanga badlalele emanzini nxa izulu lisina. Uthi njalo akumelanga abantu bame egcekeni kumbe babambe insimbi. Untungameli Nkomo uxoxe lesakhamuzi semadlambuzi umnumzana Thamani Ncube wachasisa isihlakalo sangeviki edluleyo.
Abantu bahlalele evaleni kakhulu izulu loliselokho laqalayo okwakuqala lathi liqala latshaya abantu ababili ababesemasimini ihlalisa yaba yikuthi khona labo bantu balimala kuphela akula owaswelekayo kuthe kulandeka lapho labalo utshaya izifuyo endaweni zakubomana lume ngapha then ikuthange litshaye umuzi duze nedamu lakomadlambuzi lawutshisa umuzi lowo bekukhanya kuliyitshitshi yakade lingakapheli ukwathiwa le mbuzi bekukhanya kule mbuzi ezifika ithumi lanye ebezicathele izulu lonalelo khona lapho lazo zase ngatshabalalela khona lapho. So abantu batshaya lovalo bathithimele ngoba sokuyisiga sokuthi nxa izulu lithwala nje kuvele kube lomonakalo.
Ukhona balolwazi yini abantu Ncube ngokuthi kumele benzeni nxa izulu lisina ukwenzela ukubana bengabi sengozini kakhulu yokutshaywa ngumbane?
Kahle kahle izifundo lezi zandise ukwenziwa ngabe civil aviation behlanganele ngani le DA's office lase council kodwa ngokunanzelela umumo esiphakathi kwawo kathesi ama office lawo kuba lobunzima obukhulu ukuthi bafinyelele ezakhamini so iqiniswe ukuthi abantu abazi ukuthi kona kumele benzeni nxa ingabe izulu liphazima lisiba lombane ongaba limazi so abaningi ngenxa yakhona lokho bagcina beliyaza lizulu abanye futhi lezakhiwo zona lezi abakwazi ukuthi zivikelwa njani ekuthini zingafinyelelwa ngumbane kumbe nxa zifinyelelwa ngumbane kungabali imali
zona izakhiwo okhuluma ngazo emizini ezindlini emakhaya baningi yini abavikele imizi yabo
ngokubona kwami kulapha lalaphana kuphela ingxenye singathi ingxenye abahlala ekhulwini yibo abangabe bevikela umuzi wabo so ukuthi ukuthi khona imizi eminingi ayifikelwanga iloba ngayithumela
lo mnumzana Thamani Ncube ubekhuluma icingweni esePlumtree
kula wasangoma umntana muya kula kula sangoma
ingxoxo yokunikwa kwabantwana besikolo indlela zokuvikela emacansini siqalile njalo kulandela inkulumo ebekhona kudalela eParliament kubuzwa umphathintambo ogatsha lwezemfundo ukuthi bafuna ukuthatha leli ninyathelo na ngesikhathi ugatsha lwezempila kahle lusithi luyaqhela udubo labasakhulayo lizithwalayo lelihlaselwa imkhuhlane yengulamakhwa unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo
Njengoba nje abadala besisho ukuthi injobo enhle ithungelwa ebandla, inkulumo le isikhuthaze uZulu ukuthi axoxisane yabonisane ukuthi kuyini okungenziwa ngabantwana abaya emacansini besesikolo ukuze bangabambi izisu njalo bazivikele kumihlobo etshiyeneyo yengulamakhwa. Unkosikazi Neli Nkomo osakhulayo uthi yena uyavumelana laleli nyathelo lokupha abantwana indlela zokuvikela ezikolo ngoba akusizi ukuthi abazali baqhubeke bethukuze amakhanda emqubeni bethi abantwana babo basesebancane abaye emacansini khona kusobala ukuthi lokhu bayakwenza.
Inyathelo lokuthi abantwana ezikolweni baphiwe amakhondomu lilungile ngoba liyenza abantwana babe le easy access yokuzivikela. Amakhondomu nxa bewaphiwa ezikolo kuba lula ukuthi bawasebenzise kulanxa kumele bazithengele kumbe bathole ezibhedlela lakuma clinics.
Umlobi wengwalo obhala ugwalo lokucebisa ontanga ngokuziphatha unkosazana Sibongile Mkandla yena uthi kulihlazo ukuthi abantu bakhulumisane ngokunika insane ezisanuka uchago emakhaleni indlela zokuvikela emacansini angathi ukuziphatha kwabo okulihlazo kuyabukwa.
I think we need to strike a balance khona lapha kungakhanyi engani sekukhuthazeni kakhulu kodwa asibuyele nini ekubakhuthazeni ukuze kugqaja ngemizimba yabo.
Umfundisi kubandla lwezokholo lwesiKristu osebenza labatsha umfundisi Reggie Nkabinde uthi okuqakathekileyo ukuthi izikolo abazali lamabandla baphathisane ukufundisa abantwana ngokuziphatha okuhle hathi ngendlela zokuvikela. Sigoqwa sisemanzi kungakho uthi yena ungamfundisa umntwana esesemncane uzahamba ngaleyo ndlela angaphambuki.
Kuyadingakala ukuthi ezikolo lasemabandleni kube le ndlela yokuthi ontanga bafundiswe lokuthi bengazivikela kanjani. Kuba nzima ukuthi emabandleni kumbe ezikolo kukhuthazwe ukuthi abantwana besebenzise ezinye indlela zokuzivikela ngenxa yokuthi kuyazokukhanya ngani sesibakhuthaza ukuthi baye emacansini.
Osakhulayo unkosazana Talent Moyo osesesikolo uthi kabanikwe ithuba lokuzenzela izinqumo zabo ngemizimba yabo. Uthi abakudingayo nje lulwazi lokuthi beze izinqumo eziqondileyo, kuthi lapho sebethole lolu lwazi bazenzele izinqumo, hathi ukuthi bebe bebizwa ngamagama amabi lapho bedinga indlela zokuvikela emacansini.
Thina njengabantu abatsha esingakutsho nge-family planning ukuthi sikhanyelane lobunzima kakhulu. Ngoba kunje zakuye esibhedlela fine futhi ngibancede emzathothi abavumelani lami bengavumelani lami kunjalo sebengikhangela ngenye indlela yokuthi ngijahe izinto ngisesemncane kakhulu.
Uhlangothi lomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations Population Fund luthi phakathi kwabomama abane abafa bebeletha elizweni oyedwa wabo uyabe eyintombazana eliminyaka ephakathi kwe-10 lanhlanu le-10 lesitiyagalolunye. Unkosikazi Magdalena Sgola ongumongikazi uthi kumele kukhulunyiswane labasakhulayo ngoba amantombazana amaningi aza ezithwele amanye angaleminyaka ephansi kakhulu njenge-10 lambili. Uthi iningi labantwana laba liyalimala lapho libeletha kumbe lilahlekelwe imphefumulo ngoba imizimba ingakakhuli kuthi lalapho bebelethile abantu babo bangaphili kuhle ngoba lo mzali eyabe engakalungeli ukuba ngumzali.
Ingozi ikhona ngoba umntwana lo sithi ngumntwana yena le 12 years usesiba lo mntwana futhi so ngabantwana ababili anti yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lo. Sibe sesikhangela ke umntwana ozalwayo laye uba sengozini ngoba umama wakhe kalalwazi oluningi.
Owakathesi sinqumo se-National Adolescent Sexual and Reproductive Health Strategy somnyaka ka-2010 kusiya ku-2015 siyavuma ukuthi abantwana basakhulayo baniwe indlela zokuvikela ukubamba izisu lanxa umthetho welizwe ulokhu ubopha lowo othe waya emacansini lomntwana oliminyaka engaphansi kwelithumi lesithupha. Owakathesi ugatsha lwezempilakahle luthi soluvelelu lendawo phose ezilikhulu i-91 elizweni ezinika ontanga indlela zokuzivikela emacansini lokubamba izisu kodwa aziniki lezi zindlela ezikolo. Kusenjalo luyaqhubeka luchukwa loludaba endaweni ezichiyeneyo kusukela emichoveni kusiya lasebulenjini akwaziwa lapho okuyawela khona indukulo xakuxaku. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunothando Sibanda.
Ngokusenjalo inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi ugatsha lwezempilakahle luthi umuntu wonke ophila legcikwane le-HIV sokuzamela athole amaphilisi ama-ARVs lula nxa ethe wabonakala ukuthi ulaleli gcikwane. Inhlanganiso yabasakhulayo Youth Agenda Trust iqhuba izifundo zokuthuthukiswa kolwazi lokuhola ukusebenza kweziphathamandla zikahulumende ngabatsha kundawena ezijeneyo zelizwe. Intathe izindaba yethu uxolo balaleni.
Amaqembu athile e-Ivory Coast kanye le-Ghana ziyahlukaniswa imbewa ngemva kokuba ichani azabhekana kungelene nelise ukulitshayela emambuleni ngemva kwehola lilemizuzu engamashumi amabili. Iqembu le-Ivory Coast likhuthe imbekwa yalo yokuqala emibili kodwa ligcine linqobe nge-9 ka-8 njalo unozinti walo uBubakar Barry udlale indima enkulu ekunqobeni kwaleli qembu ngokuvimba imbekwa emibili yeqembu le-Ghana. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwe emazweni aphesheya ngempela viki edlileyo. Elizweni laseNgilandi iqembu leChelsea selikhokhela ngemiklomelo yesikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele Aston Villa nge-2-1 kwathi iqembu elihlezi endaweni yesibili eleManchester City lapha ngojikelobhanqa 1-1 leHull City. Limpumela ichiye iqembu leChelsea zilemiklomelo engamashumi amahlanu lesithupha 56 ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lani ikanti eleManchester City lilemiklomelo engamashumi amane lethoba munomunye. Ngimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Lo ke bekunguJoseph Njanji esethulela ezemidlalo. Ayike isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke balaleli kodwa singeke hlukani ke sikhangele ebesilazo. Ukucubungula okwenziwe iziphathamandla zikuhulumente kuveza ukuthi impumela yemihloliso yezifundo ze-O-Level olotshwe enyakenye ibele zifundi ezinenganyana eziphumeleleyo nxa kuqathaniswa lempumela yomnyaka ka-2013. Elinye lamabhanga amakhulu emhlabeni jikelele ele-HSBC libikwa lithole inzuzo enkulu ngokusebenzelana lezinye izikhulu zakwele Zimbabwe eminyakeni esikhombisa edluleyo. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.